soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesine mhla ka 8 lwezi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje kubhubha abantu abangamajumi amane lasikhombisa 47 engozini yomgwaqo kwele Zimbabwe.
Ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu sithi hayi yi-human error ngomshayeli oyabe ephambanisile, kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo wethu.
Abantu bakhala okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Ngisematrakini la wakhangela kathesi imoto amatraki adlula bhedeyi eboda lapha e-Bedbridge la, for example, afike emiswe laphana kufake okungemthetho okuningi. Umuntu okusizayo uba ngathi kumbe kake ufuna ukubhadala ukuthi wenze lowo msebenzi.
Umongameli Donald Trump uthi lokho onguye obusayo loba ibandla lakhe liguqwe okumangalisayo kukhetho lokudinga amalunga e-House of Representatives.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale le-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamajumi amane lasikhombisa 47 abafele engozini yokutshayana kwamabhasi amabili eRusape izolontambama. Amabhasi la ngeye Smart Express le Bolt Cutter, njalo amapolisa athi angqikelane ngamakhanda. Inani labafileyo libikwa lilakho ukuqonga ngoba kulabantu abaningi abalimale kakhulu abasesimeni esibi ezibhedlela. UNtungameli Gomo weStudio 7 uqoqe lo mali weBhinga North edale lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende kumele alungise njalo aqalise imigwaqo.
Ngabe khona kuthiwa khona imigwaqo yethu ijiwalayo iyileyana eyokuthi imota nxa ziphambana ezivela phambi kweyinye eziphambana aphambana layo ethole ukuthi mhlawumbe esenta lapha asomvila nje odwetshiweyo, kodwa kule bange sokuthi ezinye zihambela ngapha ezinye zihambela ngale, kuba nzima ukuthi imota zenze ama-head-on zitshayane amakhada. So-ke ye ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu hayi yi-human error ngomshayeli oyabe ephambanisile, kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo wethu ngendlela eyakwenza ukuthi noma umshayeli ephambanisile singalahlekelwa zimpilo ngendlela esilahlekelwe ngazo. So ngokubona kwami imigwaqo yethu incane kakhulu, imigwaqo yethu mibi. Khonapho kanye asikabikwazi njengoba amapholisa esitsho ukuthi asazama ukuthi ekhangelisise ukuthi kungabe kuyini okubangelele ingozi. Kwesinye isikhathi ungamangala ukuthi uthole ukuthi omunye walaba abatshayeli mhlawumbe bezama ukuvika igodi elisemgwaqweni wangena kuleni yalomunye ovelela kwenye isayidi bayabetshaya. Konke kubuyela emgwaqweni yethu. Ngabe siyazama ukuthi sisebenze silungisise imigwaqo yethu ibe imigwaqo yokuthi nxa abantu betshayela lo yenza iphutha engaqeda impilo zabantu abaningi, kodwa kathesi omunye angazenza iphutha nje noma elincane okunganani kuyachitheka igazi, lapho kusuka kube yiproblem.
Kodwa uyakuvuma ukuthi abatshayeli labo basuke begijime kakhulu?
Lelo liqiniso. Ngiyakuvuma ukuthi kwesinye isikhathi ukugijima yikho okubangela ingozi. Lokho kukhona kutholakele kuma-investigations ake ayenziwa ngemva atshengisa ukuthi hhayi kwesinye isikhathi i-ED yiso esicontributa kakhulu engozini lezi esikizo. Kodwa phela anti abona ukuthi i-problem esiba layo njengoba ngisitsho Nkomo, imoto ezihamba ngazo ziyagijima. Abantu bakhona labo nawe unjenje awungeke wafuna ukuthi ungene ebhasini ehamba ngo-60 km an hour. akekho umuntu ofuna ukuhamba ngebhasi ehamba embijana embijana. Abantu baye befuna ibhasi yakwenza ukuthi at least befika lapho abaya khona, benza amabhizimusi abafuna ukuwayenza, bebuyele lapho abafuna ukuya khona. Hatshi ukuthi abantu bayafuna imota egijima kakhulu, baye bengafuna imota egijima kakhulu, but baye befuna imota at least etshengisa ukuthi ngabahambisi lapho abafuna ukuyafika khona, bekwenza abafuna ukuthi bekwenze bekuphethe. So ukugijima, yes, it's part and parcel of the problem, but ukugijima basoze beyekele ngoba imota lezi abantu asebehamba ngazo kulezi nsuku vele iziqhubu zakhona ngeziphezulu. So kufuze ukuthi sizilungisele lezi zimota imigwaqo ezilingeneyo eyakwenza ukuthi nxa behamba behambe kuhle, noma begijima kodwa bengakwanisi ukuthi behlangane lezinye izimota abaphambana lazo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edala lePhalamende, sixoxe laye ekuBulawayo. Labanye abantu abasola kakhulu okwethulwe ngumnumzana Kane Matema, umphathintambo wendaba zasekhaya, othi amapholisa azathwalisa nzima amalunga ebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa angatshengisela emigwaqweni. Bathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe siyabavumela ukuthi batshengisele emgwaqweni. USithandekile Mhlanga uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rize Masiza kanye lomnumzana Khumbulani Ncube. Uma siza usungula lolu daba,
akukho kahle bazama ukwethusela ukuthi bebuse ngobundlovu kayiphikiswa, baqhubeka lapho kugcine khona umgabe. So leyo nto kumele ukuthi iphele, kodwa abantu mabengasatshiswa khona lokhu, njengokuthi ngombuso kaSmithi abantu abazange bebebe le ndaba ukuthi amathiwa ayesethusela abantu ngembobho, kodwa balwa balwa ngokubelwela uhulumende wencindezelo waze wawafu wabe lenkululeko. Namhlanje sihlukuluzwa izani, sizalwa kodwa sifika ngokuthula, sitshengisela beze begoba uphondo, ngoba namhlanje umnotho siyawubona uyawa. Into abayikwanisa ukuthi beyilungise, asisela mali esebenzayo elizweni, ilizwe lifile, ngitsho le-infrastructure yonke iwile. Sokufela ukuthi abantu bese sokho ngeke size sife, kungangcono sife sibulawa yuhulumende wezani. Kodwa lokho sizakwenza, sitshengisele. Mina ngithi akuye phambili kutshengiselwe, kungayethuselwa ngomathema laba asebesikhomba ngomunye bekhomba i-MDC bethi ingatshengiseli, akuqhutheke kutshengisele sisa.
Hayi, kulungile, sibongile kakhulu umbono wenu mnumzana Masiza Sana.
Ngiyabonga kakhulu, libe langelihle.
Mina ibizo lami Khumbulani Ncube, ekhaya mvela eBhinga eZimbabwe, esiyadinga esigabeni sechitete. Hayi, mina indaba ye-MDC lombuso weZimbabwe amboni kufanele ukuthi ngabe abantu nxa bedemonstrate besola abakusolayo maqondana lombuso kahulumende ukhona eZimbabwe, amboni kuqondile ukuthi ngabe bayethusela, ngabe bayachaya nxa ukuthi baye besola maqondana lempilo zabo, ukuthi baye bekhangela ukuthi bephile ngcono. Pho uhulumende nxa esebuya esola imbono yabantu, mbona kungalunganga. Kumele ukuthi ngabe nxa enguhulumende oqondileyo olungileyo eyamukela imbono yabantu kwenzela ukuthi alungise ilizwe ndawonye labantu, ngenxa ukuthi amandla ombuso kahulumende okhona uyabe wathethe ebantwini. Pho nxa sesola elokho okuyakumela ukuthi abantu okubonwa ngabantu, uyabe ngasenguhulumende wabantu, uyabe senguhulumende wemuli yakhe. Ngenxa ukuthi uhulumende nguhulumende ngabantu, asohulumende ngokwentando yakhe. Kungakho uhulumende kumele ukuthi elandele imbono yabantu, ezwe izikhalazo zabantu, kwenzela ukuthi abantu bemsupporte.
Lo ngumnumzana Khumbulani Ncube, umlaleli weStudio 7 oseHaveron kweleBotswana. Sizwe njalo lo mnumzana Rizin Masiza Sibanda ubekhuluma ekwele South Africa. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi izisebenzi zikahulumende zithi sezifuna ukuhola amadola eMelika, hathi ama-bond notes angemukelwa ngabanikazi bezitolo. Bathi kabafuni njalo ukuhola kusetshenziswa ama-RTGS. Iphephandaba leChronic libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abanye bakhe kweleGuinea ukuthi izwekazi le-Afrika lizathuthuka nxa inkokheli ingasebenza ndawonye. Iphephandaba le-Newsday libika njalo ukuthi inkampani ye-Wange Colliery
isimiswe ukusebenzelana leZimbabwe Stock Exchange kulandela ukubhidlika kwayo osokuvuselelwa ngabantu abakhethwe nguhulumende.
Wayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabizu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPresident Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba. Okuningi kuyalandela.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. So isikhathi senu kwamanje ukuthi like liyethule lani phela ongani liyafisa ukuthi lisitshele khona. Olakho ke esifubeni sakho ulakho ukuthi usitshele ukuthi phela kwenzakalani endaweni yakho. Nampa abanye abantu abasithumezele imlayezelo yabo. Ake sizwe ukuthi bathi.
Mina ngu-Eke Moyo, ngihlala eGwanda esigabeni seNkwane. Silohlupho lwamasela abatshontshe izifuyo, inkomo lembuzi. Sebethatha nje isibaya sonke bethiye umuntu engelalutho, amanye amasela azakala kula nto eyenzakalayo.
Igama lami nguSolomon Nganyoni lapha South Africa eJohannesburg. Yabona into ehlupha ekhaya into engathi mina ngibona ngathi iyahlupha indaba yokuthi ungabheka uhulumeni wethu ukhala ngemali kodwa nje abantu abakwenzayo on the ground into abayenzayo yabona uyamangala ukuthi abantu labashiwa baneproblem yemali bafuna imali ingene ekhaya isebenze loba kumbe nje angazi into abayifunayo ngoba ungabheka kathi itesi ngisematrakini la ngakhangela kathesi imoto amatraki adlula bhedeyi eboda lapha ebed bridge la for example afike emiswe laphana kufakwa kungemithetho okuningi. Umuntu okusizayo uba ngathi kumbe kake ufuna ukubhadala ukuthi wenze lowo msebenzi. Amatraki aza kuma iday 2 days or so on, delay business. Yabona, a delay business ungabhekile leyo one lapha ingenisa imali efika kubo over 2,000 rand of which wakhanye TIP ukhangele ilokuze le ikhuphoni le ama-target leli. Lento ezinjalo over 2,000 rand imali engena itruck eyi-1 ukucrossa mayibithi yeZambia yabona. So ke manje into enjalo inkampani eziningi sezikhetha ukungena usezindlela yebutswana bebalekela lawo madelay right. Imali ebefuza ingene isebenze uhulumeni ongelamali imsebenzile. Kathesi sebesekabeshabe efike kaZunguli ingene Livingstone sesithi sebebalekela iZimbabwe. Why bona bengaboni indaba leyo nje ukuthi makuyukuthi i-shortage of manpower be-employ abantu abaningi bebona ukuthi abantu aba itruck yonke engenayo ishima leZimbabwe right. Imagine makuyukuthi ilingenisa 10,000 ama-truck ngelanga ayadlula by 2,000 imalini imali ayiye uthenga imithi abantu bethole imithi esibhedlela abantu abasokolayo ayiye kusebenzela abantu imali yona leyo right. Ngathesi nje njengoba selibalekelwa amatrakala isebenza manje futhi ngiyenyele sesingekhongo futhi ngiyenyele futhi ngingene leZimbabwe sesiyane ngale egangeni le ngoba nje bathi eZimbabwe kunamadelays yabona kuyabe kuphonga umiswa ungabona ma-crossa e-South African side eZimbabwe ngale it won't take 30 minutes ungayi eZimbabwe ngefuse 10 hours one day umi lapha kumelwane amahofisi abamaningi ayafuze kwenziwe into iphepha into eyi-1 kube nabantu ayi five ungena lapho ephuma lapho ungena pha kuyo yenziwe umuntu eyi-1 a simple thing into edlula ku-transit ayiye eZimbabwe iyale yabona bakwenzelani okuinto okunjalo abafundi nje kwamanye amazwe ukuthi benze into ezalenzela imali yabona yinto esikhala ngayo ukuthi kathi abantu bebekhaya ukuthi akulamali into ehlupha eZimbabwe i-competence hatsho ukuthi kuthi ilizwe ayilamali
Ah, imali khona kodwa abantu abahamba imali ukuthi abantu bakho abafuna ukuthi bethathe imali bese sjontjelinje. Yeah, isikhalazo sami. Ngathi wale afike isikhalazo leso kube yimbe ku live talk sikhulunywe isikhalazo leso kube nomuntu la wabona baba bathu bakhulumela uhulumele sibabuze thini imbuze njalo. Yabona? Bakhanya imali kodwa imali abafuthi bayifa imali injini. Bafaka imithetho ezawenza ukuthi ngakhona ukwenza ibusiness amanye amazwe. Kaleso amisi business. Yabona? Abantu bebaleka abantu afuze banikeza imali bebaleka bethatha ama routes. Arong, ngenxa yokuthi lathi imisi izinto zimiselane vulela amatshaka edlule ayadlulane elinikeza imali ye bantu.
Sabonga kakhulu ke, sicela ukuthi lisithumezele imilayezelo yenu lingakhohlwa phela iWhatsApp number yethu 0120246503 18. Lithumeze futhizele laphana ke okutshengisela isibhono lesiyana esokuthi uyarekhoda phela weso sithumezela. Siyabonga. Siyasikhangele ke okwamanje ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi kajahanga kangako ukuthi ayenze isivumelwano lo Kim Jong-un wakwele North Korea. Abakholo lwe-Presbyterian kwele Cameroon bathi abantwana besikolo akade bethunjwe ngamalocacha lomphathi esikolo sebebibuyele emakhaya abo. Ye, okwamanje ke sike sizwe ke ukuthi kwenzakalani kwele Melika. Umnumzana Jeff Sessions, umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngezemithetho, usetshiye umsebenzi kulandela ukucelwa kwakhe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayenze lokho. UTrump ubekhonona ngokuthi uSessions kalasandla kokwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ohlolisisa ukwenziwa nguTrump labanye bakhe ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. Kucatshangelwa ukuthi ilizwe leRussia lancedisa uTrump ukuba anqobe kukhetho lukamongameli ngomnyaka lowo. UTrump uyakuphika konke lokhu. Kusenjalo uTrump uthi lokhe ezibambe esidukwini kulandela ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lokudinga amalunga edale leSenate loba nje bakhe phansi kukhetho lokudinga amalunga edale leHouse of Representatives okunqobe khona ibandla lamaDemocrats.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale leSenate kusukela ngesikhathi sikamongameli Kennedy ngomnyaka ka-1962.
Candidates who embraced our message of low taxes, low regulations, low crime, strong borders, and great judges excelled. Last night,
kudale leHouse of Representatives ibandla lama-Republicans livimbe njalo ukuthi lihluthulelwe izihlalo eziningi. Abanye bethu abalandele ekade sikwethulela uZulu okuhambelana nemithetho ephansi uphungula ubugebengu lokuvimba abantu bokuza emngceleni baphumelele kukhetho olusanda kwenziwa.
They excel.
Ibandla lamaDemocrats lithokoze okumangalisayo ngokunqoba kukhetho lokudinga amalunga edale leHouse of Representatives. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla lamaDemocrats kudaleleli uthi kumele wonke umuntu okusedaleleli adonse ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leMelika.
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't.
Silomlando wokuthi sisebenze ndawonye njalo sizivikele nxa kudingakala lokho. Idale eliphethwe ngamaDemocrats lizazama ukuthi abantu basebenze ndawonye.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all had enough of division.
Ingcweti kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Mtonga Ndlovu uthi akumelanga uTrump atshele abantu ukuthi unqobile kukhetho olusanda kwenziwa kule Melika ngoba sokubusa ibandla lamaDemocrats kudalele House of Representatives.
Nxa esithi uwinile yena eluze ama-seats amaningi ku-Congress utsho ngapha ku-Senate lapha wine khona it just pick the few. Ondliweyo kakhulu nguye ngoba nguye kade campaigner e-sitting president, so udliwe uwina lokhu ngokwakhe.
uzokuyo phambili ke kuyahamba njani njengoba ke ama Democrats ayiwo asezibambe esidukwini ku House of Representatives.
Lokhu kuzanceda kakhulu ngoba i-government ye-America vele ifanele ukuthi iya-create-ela ukuthi bene checks and balance. So i-Congress yama-Democrats lakhezi sebezaba nakho ukuthi bakhangele u-president bamtshene ukuthi hayi lapha uyalahleka lapha hayi hamba so. Senzele ukuthi kube le-balance ama-Democrats lawa zizwe engabantu bevalue phakathi kombuso lama-Republicans lawa zizwe bevalue phakathi kombuso.
Ye, mase sikhangela nje kabanzi siyabona ukuthi omama baningi asebengene ku-Congress khona ngale. Kujoni konke lokho?
Omama bahlokozwe nguye umphathi welizwe. Umphathi welizwe kala nhlonipho labomama. Uyasithuka, uyasitshela esingakwaziyo, uyasibiza ngezitho. So omama bafuna ukuba bekhona, bazembamba ngeyabo indlela abakwanisa umbamba ngayo.
UTrump uthi kumele ibandla lama-Democrats lisebenze ngonanzelelo edaleke House of Representatives ngoba lokhe elamazinyo okudlithiza nxa befisa ukulwisana laye.
Ye, okwamanje-ke sesingena kuhlandla elinye-ke lapho esikhangela khona ngokwenzakala kweleZimbabwe ngezizalo nezeZimbabwe-ke ezijiyeneyo. Namhla-ke silo mfundisi uJosias Mdenda wokholo lwe-Methodist Church kulangale-ke eBinga.
Kunzima mhlakabamba eBinga just like anybody eZimbabwe izinto zinzima kakhulu intefo yezinto isikhomile imali ayisalali and again anybody else eZimbabwe abantu beBinga they are hit hard Joe wazi ukuthi ngale Binga vele abantu bahlezi njani so kunzima kakhulu babaDube.
So singathi nxa liphuma lisiyatshona abantu badlani njalo imali bayitholanga.
Imali akula lapha bayithola khona. Njalo okokudla yiko khonokho okuncane abakulimali. Kodwa vela kuyakwazi ukuthi imihlabathi yakhona ngale injani. Ayishiyo eye-commercial farming ye-subsistence. So kunzima kakhulu.
Ye, akusilandisele sibili ukuthi lina alibancedisi yini abantu abaswelayo khona ngapha eBinga.
Siyaluthola ngakuncedo lwakhona baba ingabe kukhona lapho siyathola khona uncedo lasibilini siyaba kunceda kodwa kathe sakudla ukuthi ngaluthola ngabuncedo
kodwa bayabuya yini abantu bezedinga uncedo khonapho
kakhulu bayabuya sibili bezedinga uncedo and kutholakala ukuthi wena okumele unceda ula ncedo lwakhona kunzimele umuntu wonke phakathi kobunzima babo.
Manje ligcina libatshelana abantu?
Sigcina sibatshela abantu ukuthi be akulethi kakwenza kasibekezeli njengoba umumunje akulethi kakwenza kodwa juba kukhulumeki lokhu ngoba ngingawukhayela isitweni zakhona abantu ukuthi umuntu ayithenga ikhukiweni nge-$15 shuwa i-2 liters ayithenga ikhukiweni ithukele nge-$20 indawo ithukele ayithenga $5 $7 i-2 kg kunzima bakithi and nge-transportation yeBinga abamabhizinesi labo bawonyelwe kunzima and azazi Dube azazi sithembele enkosini kuphela.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke pho abantu baphila ngani manje nxa kunje
bajobhadobha khonoko njengoba itshilo ababelimile ukhula okuncane ukulitshana okukhona bajobhadobha abanye abahamba besebenzela ezindaweni bathole khonoko abakutholayo bapheke amahewu badle ezinye izimuli balala ngabakuthi sibili umumbi okhazinyiwe baze babanatha manzi kodwa into enzima impilo enzima.
Umfundisi Josias Mdenda ukwi-Methodist Church besixoxa laye esesiyansundu eBinga.
Ye, mahlabezulu lamhlanje ke silomunye futhi umculi esilaye khonapha akuthi sizwe ukuthi silobani. Sakubona mfowethu.
Yho, yebo, njani kodwa?
Ngiyaphila njani khonapha?
Ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila kakhulu.
Ye, sixoxa lobani lapha?
Sixoxani wamule, sikhwele ekhezi, ndena sikhwele maphisa, kukhona indoda osenitshele ngama namfundo khona isikole. Kwaze kwathi 1984, ngasuka ekhaya, ngifika ngendlela yeGoli.
Lapha ke mfowethu uzwakala ngani ni Soul Brothers eh? Uthi lomculo lo.
Yeta with the mabe izwakala ngikhombe ikhulu ngakho sithi cha. Ngama ngeke lefanele ukwenza ukuthi akulo.
Lapha ke I title yengoma le ithwani njalo hlabela ngani
umafutshane. Ikhathi bang sibiyana Well, I think you won't get this in one month or than an eye. So, the mother can ask now who is yet taller than the first. But on Sunday, Jambe, and after that, we need to stop at an hour or something. I can't get me, I won't be here. I'm not yet.
Who's the way again? Good again. I was still to return. Uyafiwa lapha mzala eh
awu ngiyabonga ngiyabonga futhi lokho like kodwa phela ngibizwa ngangikade ngiyenze lapho ngoba ngisanda wabe into mangikhakha ukuthi kulokho lento mbengo sana awu phela into mbengo eyenze yakini yini mkhana mbengo ngoba noma ikhathi tundu cula ngento ayibona umu beyenze yakini yini
Hayi kuyazwakala sibili mfowethu kodwa isikhathi iso esilo mhawu phela akuvalelise abalandeli bakho khonapho ye valelisa babo
isupport noma phela yona yikude esincane ngokuncane yebo kodwa kuthi kuthi sane ngicinde likhulu ngayo kodwa ke bayithi siyabonga kakhulu ukuthi abalaba sisaphethile aqhubeka basikhuthaza
hayi mfowethu sidabule kakhulu ukuthi sitholele ithuba ukuthi sixoxe lawe ungadinwa kusasa
nandiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu inkosi ibuphile
ye ngalifisa ukuthi phela lisizwe kolapha-ke ku-studio 7 ukuthi nsuku zonke lisiphosele-ke amabizo enu lisiphosele lenombolo kwenzela ukuthi phela silixhume khonapha lapha elikhona libise-ke umculo sikholiseni sibanele ye kunjalo ye singakayihlukani wothi sikhangele ebezikhokhela-ke indaba namhlanje
kubhubha abantu abangamathuma amane nasikhombisa 47 engozini yomgwaqo kwele Zimbabwe. Abantu bakhala okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngoluyivalelisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Ngithi asihlanganeni ntambama. Bye bye.